sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Ngiphinde njalo iwebsayithi www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje,
ummeli webulawayo South edalele ephalamende oweMDCT umnumzana Eddie Crotts umiswa phambi komthethwandaba kamantshi ngecala lokuthuka umgcinisihlalo waleli bandla kobulawayo.
Ukusilela kwemali emabhanga kubikwa sokufike kusibanga esibi ikakhulu emabhanga abensundu.
Iqembu lenguqu eleHighlanders selibuyele phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni se-PSL ngemva kokunqoba elikwenze ele-Triangle.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eMashonaland East West lithi lamhla likhweze isikhalazo ku-standing committee yaleli bandla ukuthi inqume kudaba lokuthi isiphathamandla saleli bandla umnumzana ENK amiswe umsebenzi okwesikhatshana ngenxa yamazwi akhe ukuthi umnumzana Tsvangirai kufanele amiswe ukukhokhela leli bandla. Ngakwelinye icele ibandla leli lithi selisemaphethelweni okuhluza udaba lwamakhansila alo angalandelanga isinqumo saleli bandla ngesikhathi sokhetho lokudinga omeya lamakhansila emadolobheni. Umnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumi saleli bandla, utshele Studio 7 ukuthi iMDCT ilindele isinqumo samakhansila hatshi esikamnumzana K ngoba ikomiti ye-National Executive yaleli bandla ilokhu ingakaziswa.
Abantu bakithi bengajayele ukusetla ama-personal scores. Abanye baleyinkinga zabo abazilwayo abafuna ukuthi besebenzise ibandla ukuthi belungisise ukulwa abalakho. Abantu bengathathi isisekelo sombuso webandla ngisifake ezandleni zabo. Le ndlela ezicacile eziqondile ezifanele zilandele ngabo ukuthi balesisulu abalayo ngomunye wabo emashonaland east kumbe west kumbe noma ngaphi. Akuphoki ukubhalelwa ku-standing committee sicela licetshiswe bayo. Kufanele kube le ndlela zakhona ezikhona ku-constitution isisekelo sokuthi sebandla esilasi i-constitution yephasi. Mina izanjalo kuzaba nzima ukuthi i-standing committee izasebenza njani ngoba singathi siyidinga wonke ama provinces ngathi kubhale sonke ama-provinces la kukhona lesilabo lokhaloko kulokuthi okuncane lapha lalapha njengabantu abakhohlana kodwa asuwo ndlela esisebenza ngayo njengebandla. Abantu abafundi ukusebenza esisekelo sebandla.
Ibandla lakho liyaphikisana ngodaba lukamnumzana K.
Thina njenge-national executive asikalubikeli udaba luka-K. Lapho ngikuzwa ukuthi uK wakhuluma nje la efaka imibono yakhe njengabanye bonke abafaka imibono yakhe. Into esayisulayo nje lokhu siyisula la kathesi abantu bengenzi i-national information center. Labantu abalelungelo lokukhuluma imibiko yebandla. Kodwa sibona abaningi bethu sebefuna ukuzifaka abantu abafuna ukukhulumela ibandla. Begcona lapha lalapha bekhuluma into ezingayisizo bezama ukulungisisa ukulwa abalakho ama-personalities abo. Asikuthakeze kathesi sezadinga abantu bona laba belokhu befaka imibiko engaqondanga ukuthi sibajeziswe ngoba ayisiyo indlela esetshenziswa ibandla noma yiliphi ibandla lile ndlela zokusebenza. Ngodaba lama-councillor lawana avotele umuntu kumbe isito meya bezani bona bengabe MDC. So okwamanje samele li-report leyo i-committee leyo ngibona isiqedi ngoba izolo bebegizi ebhale i-report ukuthi benike i-standing committee. Kungasuka ku-standing committee i-standing committee izaba li-report ibone layo ukuthi kuyini okungenziwa bevumelani kumbe beyale kumbe befake amanye ama-recommendation. Kuyasiza ku-national executive faka ama-recommendations esiya ku-national council. So yiyo indlela okufanele kusetshenzwe ngakho khonoko.
Lo umnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumi secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.